Umhlangano omkhulu weindaba ungena ngabalobi abalodumo lengcwethi kwezokulotshwa kwamabhuku bekhuthaza ukuqiniswa komkhankaso wokuveza ukuqakatheka kokubala amabhuku phansi kwesihloko esithi Igniting Interest in Reading for Sustainable Development. Umnumzana Nyson Twala oloba ekubulawayo phansi kwenhlanganiso ye-National Nonfiction and Academic Writers Association uthi babona kulokwehla kudaba lokufundwa kwezingwalo.
I-reading culture ingani iyasilela. Ulwazi oluningi lulotshiwe uke kwaba khona isikhathi abelungu babesithi umuntu onsundu nxa ufuna umfihlela ulwazi lumbokothe phakathi kwebhuku. But esikushoyo ukuthi i-reading culture nxa ingaimprova abantu bafunde, ukufunda ungabufunda into ebhaliweyo, kungaba libhuku kube i-ebook kube inoma yini.
Uthi akusilo qiniso ukuthi imbangela ikwanda kwendlela zakulezi nsuku zokubala ezifana lobulembu be-internet ethi ngoba le ngenye indlela yokubala ngayo izingwalo. Unkosikazi Maritha Dube ongumbalisi ekolitshini le-Joshua Mqabuko Nkomo Polytechnic eGwanda efundisa indimi zesintu uthi abantu balomcabango wokuthi ukuze ubonakale ungofundileyo kumele ube ngumuntu okhuluma isikhiwa kakhulu.
Sinanzelela kakhulu ukuthi thina ikakhulu abantu abansundu sijayele ukuthi ukufunda ukukhuluma isikhiwa. Osebenzisa ulimi lwakhe izikhathi eziningi kumbe ehluleke sona isilungu siyamhleka, kukanti yiyo singathi ngesilungu i-foundation yokuthi umuntu abale. Uzwisisa ngcono nxa kusungulwe ngolimi lwakhe ukuze azwisise izinto angazaziyo.
Okwathwala uthi ulwazi lugcwele kuyo yonke indawo kumabhuku atshiyeneyo okuthi okudingakalayo kuphela ikuthi abantu bazinikeze isikhathi sokuthola ithuba lokuhlala phansi bebala amabhuku.
Lobuvila bukhona, abantu sebengamavila sebefuna ukuthi bathole into evele yenziwa qedwa, into ebekwe laphana ukuthi awuyilandele uyilandele uyilandele sebedonda ukuthi bakwenze lokhu.
Umhlangano we-Book Fair indaba ungena ngabalobi abaloduma abagoqela u-Steven Chifunyise, Musaye Murazimunya labanye, njalo lumbukiso wamabhuku uzaba lomunye njalo umhlangano owe-Writers Workshop ngolwesine kunye letende lokubalela amabhuku abantwana njengendlela yokukhuthaza-ke ukufundwa kwezingwalo kuleli. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.